Ukusetshenziswa kwemichina yamakhadi amabhanga ama swipe machines ngabaphila ngokuthengisa emgwaqweni kwamukelwa ngabanye kodwa abathengisayo bona bathi balengxaki abadibana lazo ngenxa yokusebenzisa imichina le. Umgcinisihlalo wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyebulawayo Upcoming Traders Association umnumzana Dumisane Ncube uthi sebebaningi abathengisa ezitaladeni besebenzisa imichina le.
Singeke ibhenki njengeswati inikile ama-members ethu ama-swipe machines labanye basebenzisa eco-cash kodwa kulobu nzima ngoba thina i-business zethu zifuna i-cash kakhulu. Abalama-swipe machine bathola sibili inzuzo abantu kodwa ukuthi uyikhuphe ebhenki kokusuka kube lihlungu xa sokumele ukuthi uyewoda ngoba kwezinye indawo uhulumende kazange akuphathe kuhle ngoba kwezinye indawo lapho kodwa khona njengamamakethi abanye abavumi ukuthi konkona kusetshenziswe zala ama-plastic money babefuna i-cash.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi lanxa uZulu esamukela ukusetshenziswa kwemichina le udubo lokusilela kwemali kumele luphange lulungisiswe.
Ngawuqakathekisa ukuthi kulungisiswe kuhlupho. Izolo bengisemhlanganweni leZimbabwe Dialogue lene CPI le Institute uthi namasa ukuthi thina abantu vele singathi silokuphambaniseka kancane. Ngathi sithi thina akula mali emabhenki abanye bathi khona imali igcwele i-strading. So uthi namasa uthi yena nxa lisithi thina akula mali ebhenki kodwa lise-strading imali yakhona yavela ngathi. Kutho ukuthi uhlupho ngolokuthi imali vele iyathathwa thathelwa ithathwe ebhenki ngabanye inikwe dwa abantu abase streetini kabadinge indlela yokuthi abantu bajabulele ukuthi imali ihlale ebhenki owakhathesi vele luhlupho ngathi ngihlala koBulawayo ngabe ebusenisweni ngama-5 abantu babesile kugcwele emabhenki bemelele izimali zabo kuma-queue ye akube akulungisiswe ukuthi imali kayizakale phela abantu ngabadingi 10,000 ebhenki umuntu abe dingi $200-$500 kodwa thina mase ukuthi yena wena ufuna ukuyadinga $50,000 ukube $300,000 iwathenga indlu awusize kwenzakale ye kulokho kulohlupho abafuna izimali ezincane kabakazizuze ebhenki.
Ukansila wedolobho leHarare umnumzana Peter Moyo uthi udubo olutholwa ngabasebenzisa imichina le yikuthi imali abayenzayo igcina ingasasebenzi kahle ngoba imali eyabe isekhadini ngama-bond notes angasebenzi phandle kwelizwe.
Yebo, ye kuyanceda kungathi kungcono sibili but udubo osolukhona manje yikuthi khona umuntu wonke eyabe eselawo lawo makhadi kodwa-ke abantu sebekhweza izinto ngoba umuntu uyabe eswayipha. So imali leyi-ke esiyiswayiphayo kayisiyo US but ngapha siyabe sithi US kodwa ingasiyo US ngamabhondi. Ibhondi leli kalisebenzi phandle kweZimbabwe even eZambia kalisebenzi. So kufana nokuthi ya siyaphonga ukuzidlalela nje sikolapho. Yebo kurayithi ekuthini khona abantu bonke bathola ama-swipe ikhadi kurayithi kakhulu but izinto-ke ezikhwelayo.
Ukusetshenziswa kwemichina le kusuka kube nzima emaphandleni ngoba kungela magagasi okuyisebenzisa.